lana ukhetho lwesibhozo lithuba lokukhetha inkokhelafisa zimbuze izakhamizi emaphandleni eziningi zilidlela evalweni ngoba eminyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani esigabeni okusha uzulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho unkosikazi Matilda Dube oyizakhamuzi evobolwe insiza uthi baba lokwesaba lapho uqhutshwa ukhetho.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni, bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama. Omama bangabona ukuhlukunyezwa bayasheshela emuva, kanti-ke bekumele kube yi-50-50 omama labo bangene.
Umnumzana Kholeni Ngwenya oyisakhamuzi seMatobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo luzaqhutshwa ngokuthula ngoba phambilini ukhezo uqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho.
I-ZANU-PF funa ukuhlala embusweni okuphele njengoba already sile 43 years ilokhu eyibusa, kodwa-ke along these 43 years ilokhu ihamba ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezinzuzo ezimbi. Definitely ayisoze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yokuthi abantu bakhampeni bekhululekile kumbe bayevota bekhululekile, ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawuluza.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo izakhamuzi seMawane eGwanda.
Ukuthula hhayi angiboni kusenzakala ngoba nanko-ke sibona kathesi lwabhizi bayakhampeni bayabhoda dokido bayenza konke, kodwa ngapha nganxanye khani ngani into yakhona hhayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kungani, kumele ubone ukuthi akula nto eyenzakala kuwe, siyachaywa kumbe uyabanjwa nhlobona.
Unkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eyohodas uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle, abantu bazihloniphe, abantu bahloniphane, abantu bathandane, bahloniphe amalungelo abantu okuthi nilo lalo angazikhethela i-political party ayifunayo. Siyakubona okwenzakala kubo-Sudan, siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli semandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi uzulu lokwesaba ukuphatheka kuhlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana nabantu kumbe ubancisele emhlanganweni inkulumo yabo enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uwaridi ngokuvikeleka kwakho ukuthi iZANU-PF ayisoke ibuye futhi sihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini, kodwa njalo kulethemba lokuba lolu khetho lizadala inguquko. Finally abantu bezimbabwe bazanele ukuthi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omusha okhokhelwa ngumadivokheti yasemchaniya.
Umnumzana Malathi Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba ngihlala ngisitsho nje elikwaziyo ukuthi silamalunga ethu angaka, njalo nje bekhangela la nge-population ekhona sabe sikwazi lozisiza nqoba. Njalo nje umongameli welizwe uphume sobala mgcebo lo msekeli wakhe ukuthi basho ukuthi khona abafundlakela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ubukhokhelo ababufunayo. Akula ngenye indlela ukuthi ngasisebhokisini zathi wena ngisuke ngethuselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuthi asho ilanga ukuzavota ngalo kungakapheleli inyanga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.